Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yezisebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kusasa kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi sizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omunye wemlapho asebenza khona sokufanele bazidinga ithola kona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokhu kuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethele ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazidinga isikhathi sebetshayisa ukuthi batshengisele. Betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho yokuzabe kusenzakala.
Ngalokhu esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi asoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa sibulokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abatshaywa, kulabantu ababulawayo. Vele nxa sesiya eqinisweni nxa kusempini kumbe kukustruggle izinto ezinjalo ziyenzakala, kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzabe le nto enjalo ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela we-constitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekelwa kwehlukulisa abantu ngaleyo ndlela. Kodwa-ke okuningi abantu bazimisele ukuthi okungase kuvayi kuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehlule ukuya kwelatshwa ngoba bakwanisa ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile ngasikhuluma kanje. Ngokunjalo abantu sebethe hayi akubuye kuloba yikuphi kumbe yikufa kumbe yikubotshwa kumbe kuyini bazahlangana lakho, ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu abesenelisi ukuthi baqhubebe kulesi simo. Sebefuqwe baze bafike emdulini wokuthi umduli wakhona usafuqeki, ngokunjalo sebeze bavuma bathathe leli nyathelo.
Manje abangasebenziyo-ke,
well, okwakhathesi njengoba sisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo, sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba yisikhathi selantshi, ngaba yisikhathi besanda ukutshayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina yithi esifuthelwayo. Kodwa-ke ukuthi abangasebenzi bazenjani wakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi, kodwa thina wakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo esikhanya ngathi sikhangelekiyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abaya bezenzani, abantu bale nhlanganiso zabo ezijiyeneyo asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala ngemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza, kodwa kathesi funa kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi ukuthi ngokusebenza kwamakhampani abo abatshengisele, yibe abeyithageti kwalesi sikhathi.